So we zika disenda bagu VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 29/4/2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu zalamhlanje. Idale lephalamende elakwele eBritane lithi ukubotshwa kukankosazana Henrietta Rushwaya ezama ukususa igolide elizweni okungaphandle komthetho kutshengisa ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ugcwele inkohlakalo. Abehluli babikwa sebelobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi bekhonona ngokuthi abasebenzi ngemfanelo ngoba kule nkohlakalo eningi kugatsha lwezemithetho equtshwa ngumahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba. Ibandla le-MDC Alliance lithi lizaphikisa emthethandaba umthetho ophakathi kokubunjwa nguhulumende ozakwenza kube licala ukuthi uZulu atshengisele nxa kule micimbi kumbe imihlangano emikhulu engenwa zinkokheli zamazwe omhlaba.
IZimbabwe inabantu abahlakaniphileyo, ayisiyo zithutha.
Amapholisa elokhu engakatholi umuntu owagxoba umhlabeleli umgcini Calvin Hliziyo ngemota ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Le parlamente lakwele eBritane lithi ukubotshwa kukankosazana Henrietta Rushwaya ezama ukususa igolide elizweni okungaphandle komthetho kutshengisa ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ugcwele inkohlakalo. Idale leli lithi lanxa kulobufakazi bokuthi kule nkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende akula mizamo yokwenqabela lokhu. ULord Oates webandla lama-Liberal Democrats ubuze ukuthi uhulumende weBritane wenza mizamo bani yokukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu. Kesizwe amazwi akhe.
At a time when there have been no prosecutions for corruption, despite overwhelming evidence of gross corruption by ZANU-PF government officials.
Ependula lumbuzo uBaroness Sag unobhala obona ngezobudlelwano lamanye amazwe lomanyano European Union uthe akula ukubambekayo okwenziwa nguhulumende weZimbabwe kudaba lwelungelo loluntu. Kodwa wengezelela isithi uhulumende weBritane uzaqhubeka ekhuthaza uhulumende kaMnangagwa ukuthi ahloniphe ilungelo likaZulu njalo ilizwe leZimbabwe libe lokuhlaliseka. Kesizwe amazwi akhe.
My Lord, as I said, we have not seen the progress that we want, and like the noble lords, we want to see both economic recovery and democratic renewal. So I'm very happy to meet with the noble lord to discuss that idea to help bring that about.
Lawo bekungamazwi esiphathamandla sikahulumende weBritane uBaroness Sack ekhuluma edale lephalamende ngomvulo. Kunjalo nje umtshutshisi kucala likaRushwaya owayethimbise ukuthi uzapha ithuba uRushwaya ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili esemali engamadola zinkulungwane ezifika phose ikhulu $90,000 ngolwesibili. Izolo uguqule isinqumo lesi wathi kayiseyikuphiwa leli thuba ngoba ubufakazi sobukhona bukhomba icala elesabekayo. Umtshutshisi uthi kubonakale ukuba umtshina othatha imfanekiso kamabonakude wawuvaliwe, okusho ukuthi baningi abangaba babebambisana laye ukwenza ubungilimbane enkundleni yeRobert Mugabe Airport laphetheya kwelizwe. Betalele High Court babikwa sebelobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi bekhonona ngokuthi abasebenzi ngemfanelo ngoba kule nkohlakalo eningi kugatsha lwezemithetho equtshwa ngumahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba. Encwadini elotshwe ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption unkosikazi Lois Matandamoyo legqeda elikhulu likahulumende umnumzana Prince Machaya abehluli laba bathi umnumzana Malaba nguye osehola izinqumo zabo manje kulokuthi beqondane logatsha lwabo bathi kulabanye abaphiwa izikhundla eziphezulu bengazange bavivinywe kukanti sokulempimpi ezihlezi zihlola imisebenzi yabo ukwenzela ukuyaceba kuye umnumzana Malaba okwenza kungabi lokuthembana. Abehluli laba bathi bayeyiswa njalo iholo labo liphansi kakhulu kukanti bayantshintshana lezigqoko abazithwala emakhanda ezamawigi. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba umahluli unkosazana Erika Ndewere osamiswe umsebenzi laye ebikwa ekhonona ngokuthi umnumzana Malaba wangenela kulolu daba esehlulela isiphathamandla se-MDC umnumzana Job Sikhala. Istudio 7 ayine lisanga ukukhuluma lomnumzana Malaba kumbe iziphathamandla zogatsha olubona ngezemithetho ngalolu daba. Ibandla le-MDC Alliance lithi lizaphikisa emthethandaba umthetho ophakathi kokubunjwa nguhulumende uzakwenza kube licala ukuthi uZulu atshengisele nxa kule micimbi kumbe imihlangano emikhulu engenwa zinkokheli zamazwe omhlaba. Uhulumende wazise kule viki ukuthi usegambele umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ukuze ujezise njalo izizalwane ezizabanjwa zisebenza lamanye amazwe ayizitha zeZimbabwe ngenjongo yokulimaza leli lizwe. Uthe njalo labo abaqamba amanga ukuthi bathunjwa bona bengathunjwanga labo bazajeziswa phansi kwalomthetho alibana inguquko leyithe yapasiswa edale lephalamende. Kodwa ibandla le-MDC Alliance lithi le imizamo kahulumende yokuncindezela uZulu ngokunjalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ungapasiswa lomthetho bazawuphikisa emthethwandaba.
IZimbabwe ilabantu abahlakaniphileyo, ayisiyo zithutha. Konke lokhu siza kulwisa ngomthetho ngoba iConstitution yeZimbabwe eka-2013 ipha amalungelo ayinqaba wokuthi umuntu uvunyelwe ukuhamba lapho yakhona, uvumele ukukhuluma lokho okufunayo, uvunyelwe ukucabanga yena okufunayo, njalo uvunyelwe ukungena ibandla olifunayo, mbengele church, mbengele politics, mbengele trade union. Sesibona mhlophe kathesi ukuthi icabinet ka-ED Mnangagwa ihlose ukuhlukuluza abantu kakhulu bona ngapha bekhala ngalokho okuthiwa ngama-sanction. Ilizwe lonke jikelele liyakwazi ukuthi akulama-sanction, kule-targeted sanction. Kodwa-ke bona lokhe begolomba, lokhe bexhopha abantu, begwenxa abantu. Sithe lokhu thina njengebandla labantu siza kulwisa emthethweni, siza kulwisa ezitrithini, siza kulwisa emoyeni. Singake sayekela phela amalungelo ayinqaba iphongo uchabalaliswa ngabantu ngoba sebehlose ukudeclare i-de facto one party state.
Ingapasiswa lenguquko ubona lomthetho uchiya eZimbabwe limi ngapi kundaba zamalungelo kanye lombuso okhululekileyo?
Ezomthetho lo ngabala kuhle ubisela abantu emuva khona le ku-primitive stages ku-feudal system lapho ama-kings lezinduna ezazisithi zona ezikutshoyo akuphikiswa ngumuntu abathi absolutely rights of the kings okwaliwa ngu-Oliver Cromwell e-Britain ngo-1215 u-king wasayiniswa i-declaration okuthiwa i-Magna Carta. Sikula namhlanje kulingone Britain izinduna njengamakings awadamsebenzi phalamende lomsebenzi. Iko ke izani sisibisela khona lemuva thando kayiphikiswa okuthiwe inkosi kuthiwe uNkulunkulu. Iko ke konke lokhu kuyangisa thina, kuyangisa usapho lweZimbabwe, kuyangisa iAfrika, kuyangisa iSadiki. Kodwa ngokuswela kwenhlanhla uzabona iSadiki ithunganela ukujayiva nokuhlabela ukuthi ama-sections aphume ngenxa yokuthi nabo bayakwazi into abazenzayo asiqondanga.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ibandla leZANU PF lona lithi umthetho lo ujonge ukujezisa abantu abakhuthaza ukuthi iZimbabwe yethulelwe izijeziso zenotho. Lezempila kahle lubika ukuba kulabantu abahlanu abatholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni izolo, bonke bengabakobulawayo. Lolu gatsha luthi abahlanu ababanjwe leligcikwane ngabathelelwe elizweni. Kuhlolwe abantu abalikhulu lamachumi amabili 127 kobulawayo. EHarare khona kwahlolwa abangamakhulu amane 446. Akutholakalanga ngitsho olegcikwane leli. Lanxa kulabantu abedlula inkulungwane eziyithoba minwembili 8320 ababanjwa leli gcikwane ele-coronavirus elizweni, solokhu leli gcikwane laqhamuka iningi selasinda kwasala abedlula amakhulu amabili 233 begula umkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lenewzimbabwe.com lithi umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usezisuse emphakathini kulandela ukuhlangana lomuntu olegcikwane le-coronavirus ngempelasonto. Ihofisi kaRamaphosa ithi ubengatshengisi ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 kodwa uzahlala ezivalele elindele impumela yokuhlolwa kwegazi lakhe. Iphephandaba le-Daily News lithi abongi bayemba phansi besithi abasoze babuyele emsebenzini okuqotho nxa uhulumende engalungisisanga izikhalazo zabo ezigoqela impahla yokusebenzisa leholo. Okwakathesi abongi bezibhedlela bahamba gogo emsebenzini hatshi nsuku zonke. Okwamanje sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani ku-Studio 7, mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina isimanga into engizibuza ngayo yile nto eyenziwa iZANU PF. Yonke into iblame abanye abantu instead yokuthi bazisole bona ngokwehluleka ukubusizwa. IZimbabwe inhlekisa yomhlaba ngenxa yeZANU PF. Lalabo ziyambi bakhona laba, ngathi angazi lokuthi ungamfanisa lana ukuthi nguminista. Yonke into ephuma emlonyeni wakhe ibolile, ayizwakali lokuthi ukhuluma nani umuntu omele abantu. Angazi lokuthi abantu abavotela abantu abanje esikhundleni ngabantu abanjani.
Njani ku-Studio 7, ngiyalibingelela ngomandlo. Ngu-Ward 25 enkayila. Bakithi thina sicela ubaba uGawule ahloniphe abantu, ahloniphe izinduna. Nxa umaNqonde esithi khona abantu labana abafayo babe ngabantu abafunekayo emhlabeni, babe ngabantu abaloncedo. Nxa kwakuyikuthi ngabantu ababengalancedo, kwakufanele kuyimfanele ukuthi babulawe. Njalo sebebulawe, yikho sokusenza ukuthi inkokheli zethu zingahloniphi, zize zibise ukungahloniphi kwazo phezu kwezinduna zethu esizihloniphayo. So izinduna kazilakho, zazingayisizo ezikhokhela lowo msebenzi wokubulala. Khathesi okumele zikhokhele umsebenzi wokungcwaba njani? Akusikho khonokho, kababuye sobala baxolise abantu. Lakho khonapho se-State House ngawuxolisile ezindimeni, wathi ngicela lingifikisele umlayezo lo ebantwini, ngiyaxolisa ngalokho okwayenzakalayo. Hayi khona ukungani bona sebengab abantu abangalamcabango balomcabango siyabahlonipha kakhulu izinduna zethu siyaziqakathekisa kakhulu akulamuntu ongakhampena ngentwembi kangaka esithi abombango ezwe bayakhampena kakathiye lokhu gawule kasikuthandi khonokho yikungahlonipha abakwenzayo abantu bezanu thina sasibathanda labo bantu izihlobo zethu siyafisa ukuthi kuqoliswe ngokusemthethweni ukuhlanya lobo babuthiwe ngumgadi kasingeni kuye ngoba sowafa umgabe ngaleso sikhathi wayelaye wayehlanya so thina esikufuna yikuthi gaxolise umnangagwa abantu kabahloniphe bayaphila laba bantu abenza khonokho bayaphila kababothe
ngiyalungelela abasakazi be-studio 7 labalandeli be-studio 7 umhlaba wonke umsakazi silohlupho olukhulu lubane laphana egomoza kuwadi 12 ngaphansi kukakhansili ubabuchuma msakazi njengoba wonke umuntu esazi ukuthi kathesi isikhathi sokulima inhlanyelo lezi ezithunyezwa nguhulumende kusho ukuthi ubabuchuma abantu sebethe begijime bemlande ekhaya babhalane bona njengama-leaders langokuthandana kwabo bese kusithi mase kusitiwa ngale ebantwini ma inhlanyelo ifikile bese kufika laphana le phepha lele lokuvala abantu amehlo labakhona ukuthi hhayi kungathi abantu babhalwa bonke kanti ichuma vele sezibhayela abantu abathandayo so inhlanyelo ayisatholwa ngabantu bonke ofana ngaye yafinyelela kubo samkhumbula umama Dube umama Zimbokodo siyavuma ngokumama Dube wayeqinisa ukuthi konke umuntu uyamsebenzela but lokho sesikubona kubabuchuma kuzisa ubuhlungu siyafisa ukuthi ngabe uyatshintsha ukuze next time simkhumbule ngokuhle
yabibonani basakazi be-studio 7 nangubhanda moyo kondolwani Plumtree kulilima west hayi asiphileni basakazi mina umbono wami laba ukukhulunywa ngama-sanction ngibona ngani lapha vele eZimbabwe ipolitiki yakhona hayi igcwele ukungabi leqiniso ngoba into le masiyibhekisisa vele yasuka kudala from 1980 khona lapho kuzola kugugrawundi igugrawundi akuzange kube lama-sanction kwasuka ke lapho sebethatha umhlaba kwaba lama-sanction so umbuso weZimbabwe lo mbuso wamazwe aphetsheya balokucatshelana okuthize ngendlela embona ngakhona khona isivumelano ababesenzile umhulumende weZimbabwe lawaphetsheya ukufoma igugrawundi basebevumelana ngokunye ke khonapho emhlabathini ukuthi ukhona owangasahambisanga kahle basebebambela khonapho ukuthi kuyasanshinwana kwenziwani so sithi abahlaziya ezamapolitika bazame beyibhekisisa into leyo ngoba ukuthi labana abathi ama-sanction abakhiphi laba abathi ama-sanction akhitshe khona into abayifihlelayo abayifihlakanayo bona lawa amadoda lawa aphetsheya lohulumende weZimbabwe isadaki layo eyisingani ngabantwana bonke le-African Union ngoba abayiqondi indaba ngqo bapha ngokutshaya izandla nje abayazi ukuthi batshaya izandla ukuthi ungubani ogidayo ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni khomakhoma village ebulilini ngiyabonga
ngiyabingelela abasakazi be-studio 7 nabalaleli nje lonke jikelele mazimbabweni ye hayi mina ngithi hayi eZimbabwe sesabuswa ngamamafia eZimbabwe kubusa amamafia sibuswa ngabobetimpofu sibuswa ngabo Patrick Chinamase ngamamafia yena uPatrick Chinamase siyamazi akulala ongasisakho wayeyiminista yefinance ngesikhathi sikamgabe yilapho esadliwa khona izimali zethu asazi zakuphi emabhenki so sisathembela njani emuntwini esimaziyo ukuthi uvele ulwazi akanalo bayakwazi nje ukuthi umuntu uya-adapta umuntu uyahlukumezwa kula human rights kodwa indlela eyempumelelweni le-democracy abayazi and laba ababili engibabalile yibona abacontrola upresident ngoba kukhona okukhulu abakutholayo abasasebenzeli ilizwe sebesebenzela iphokethi labo hayi izanu ukuthi ukuthi ma ungasebenzi nayo nje vele uzohlupheka impilo yakho yonke okwabo basela le ndawo basebenza into abathi yishuje sebehlukumeza nje umphakathi kakhulu ngiyabaswela amamafia lawa obetimpofu lawa ngiyabonga ngikhostile waseplumtree.
Salubona, salubona basazi we Studio 7. Lona okhuluma uGiftiso Nduku Ndlovu. Basazi yayibona imsindo lapho ekhulunywa ngabafowethu ku social media ozothiwa ye kufanele uvotele abantu bakithi. Akusebenzi lokho. Even izani ngathatha uObed Mpofolo, uSthembiso Nyoni or owen Incube or anyone umuntu wakithi ukuzana laphana. So kufanele simvotele better. Angazi abantu batshelwa mbani ukuthi khona ukuze umuntu umvotele ukuthi ebe ngwakini. I-problem laphana eZimbabwe balaleli nabasakazi iZANU-PF. Kuphela, kungaphuma iZANU-PF, yonke into izoba right. And njalo besicela ukuthi amaqembu aphikisayo eke pushi ibhili le yokuthi umuntu ongenela isikhundla wethu njengoba ama-civil servants ngama-government officials, even i-presidential candidate, kube ngumuntu of from 18 years to 65. Ungazibona nje usudlula 65 ukusiyale phezulu ungabe usaqualifya ukuthi ungenele ku-president. Lapha sizama ukuthi sifake abantu abalama fresh ideas. Mawuzoqala uthi 66 years sofanele uye dipentsheni ngoba lo mqondo usuqala ukuguga. Ngiyacabanga ukuthi lokhu kungasebenza ebasakazi. Lokho ukuthi ama sanctions ezandu hayi ngumsindo nje abazivangela wona ukuthi bezama ukuthi angithi mina ngakwade ngena wathi ilizwe libulawa ngama-sanctions. Ama-sanctions asimbangela yokuthi izwe liwe. Izwe libulawa yi-corruption. Manje sekhalelani manje. Ngiyabonga.
Mina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Botswana. Uhulumende uthi uzaqala ukuvumela indizamtshina zezethekeleli ukuthi ziye endaweni zokwethekelelwa kwelizwe emzameni yokuvuselela umsebenzi wokwethekelelwa osumi ngamadolo kulandela ukuvalwa kwelizwe ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Indizamtshina ezivunyelweyo ngezabo labo ababe bezicatshile ukuza elizweni hathi ezibuya mahlayana. Abohlobo lwesishona abahlala kwele Kenya babikwa bebetshengisela kuhulumende walelo lizwe besithi kabananzwa ngokuphiwa amaphepha okuhlala kulelo lizwe njalo abaphiwa amathuba entuthuko kunxa zonke zomnotho welizwe lanxa sebe leminyaka edlula amachumi amahlanu behlala kulelo lizwe. Abanye babo bazalelwa khonale bevela eZimbabwe. Okwamanje ke sikhangele ezangapha kwele Melika. Sokuvote abantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa 74 million kukhetho lwangeviki ezayo olokudinga umongameli welizwe leMelika. Phansi komthetho wezokhetho weleMelika izigaba zilakho ukuvota ilanga lokhetho lingakafiki. Kodwa inani lasebevotile phambilini kokhetho alikazeli bonakale solokhu leli lizwe lathola uzibuse. Lokhu kwenzakala inombolo eziphumayo zitshengisa umnumzana Joe Biden ekhokhela umongameli Donald Trump ngesilinganiso esedlula okulithumi ekhulwini 12%. Kodwa uTrump yena uthi ucwaningo olukhitshwayo lungamanga njengalokho kwenzakala ngesikhathi encintisana lonkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 lapho ayetshengiswa engemuva kwakhe. Kodwa ezinye ingcwethi zithi akufani lokomnyaka ka-2016 ngoba kathesi kulegcikwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ukumbuza ukuthi uwabona njani amathuba kamnumzana Joe Biden.
UBiden mina ngibona ngani wenza kuhle ukuthi aqhube ukuthi enivumelana labezempilo impila kahle abaziyo ngomkhuhlane. Ngoba kakutsho ukuthi nxa ungupresident welizwe uyakwazi konke. Awusomanjinela, awusodokotela, awusoprofessor, awusini. So nxa udinga ulwazi kulabanye abantu abalolwazi, uyabuza kubo ukuthi kanti izinto lezi zenziwa njani, bakukhangelele. UTrump ngenxa yokuthi nguTrump vele katshelwa, yilwana umuntu okuthiwa lihlongandlebe, ukuthi akala muntu omadvisor uyazi advisele ungazuza uphosta ukuthi mina kini ngangimbone njengobhanda ubhande sabe usemalawi ukuthi ubhanda was minister of everything ngapha engupresident uhulumende katrump layo njalo bonke banalaba abantu ababekiwe sibabona abanye bekhuluma xa ungakhuluma okuthiyana notrump uyaxotha umsebenzi kumbe uyavaliswa kuthiwe ungakhulumi yikho khonokho ukuthi okumele ukuthi uBiden angawenzi angabi ngubhanda angaxothi abantu abalolwazi ngoba ungaxothi abantu abalolwazi uzasala uyimpumputo yena uBiden khona lokhu akwenzayo ngibona ngani yikho okunye okumengezelela abantu abamthandayo ngoba kunabantu abafundileyo abafuna izinto ezile-logic izinto ezi-researchiweyo ezahlolisiswa so nxa ungubiden ungasuye dokotela ukuthi usithi kawusoze ulandele abantu abangodokotela kungakuhlupha kulungile ukuthi alandele odokotela labezempilo alalele abantu abalolwazi ngibona ngani khona lokho yikho okumenza ukuthi aphumelele abe phambi kukatrump
nxa kuyukuthi usenqobile kukhetho oluzayo usela olunye ukhetho alukhangeleleyo umboneza busa njani
Trump uma engawina i-election kuza kuba nzima andisho uza ama-Americans besithi hey izinto ezinjengalezi kazenzakali kithi zenzakala ku-third world countries nasengengabona amasosha athunywe ngu-Trump echaya abantu kuma-demonstration and lokhu u-Trump angawina kuzaba phambili kuzaba locuku kulamadorobha njengabo-New York labo-Seattle lamanye amadorobha okuhlala kulo mvuyela njengabo emadorobheni e-Oregon u-Trump amadorobha njengawona la uzawufaka kunotice njengoba vele sebafake kunotice ukuthi uzabathathela izimali njalo uzathumela amasosha sike sakubona ethumela amasosha e-Washington DC ukuthi achaye abantu abademonstrators enye into engiyibonayo u-Trump angayenza ngaphandle kocuku yikuthi angithula ama-businesses akhe abathi khona even lakathe yena enguyobusayo abenefitha kuhulumende kungamelanga ukuthi abenefithe kuhulumende kathesi usenze fihla ngibona ngani nxa angawini i-second term uzakwenza lokho obala and kungela muntu ozakhuluma njengoba sibona ukuthi i-Republican Senate le Congress yama-Republican bayehluleka ukumkhuza
unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle ngapha kwele Melika amapholisa abikwa elokhu engakatholi umuntu owagxoba umhlabeleli umgcini Calvin Hliziyo ngesonto eluveve uCalvin ubikwa wayezihambela emgwaqweni labangane bakhe kuze kwenzakale lesi sehlakalo sizalethulela lolu daba ngokugcweleyo kusasa ngesizwe enye yengoma zakhe ethiwa zikhuphane
yabona sebegcwala ngani intwana zemakhone bajele sebefuna bani intwana zemalokshe mabefona bathi eta eta All stars and yellow fight it job. I'm still gonna handle business. Buzz will catch up my feelings. My eyes and mean I'm merely luggage. I'm still a bank while I'm in commission. We don't share about no fish. Born. Bang is a good radio. Bang on a good video. Seven London love, I'm busy on putting my lips. I'm doing a Twitter book, it's also by hand. Look and you push up from the days of my connect. I'm gonna tell my rhyme, even this colour. Call and the love at the Alan, I'm gonna fall in mind. They just cut some bonus, escalate, escalate. Born, you're calling this Tunzi. You can yell and yell, you look like me. Yeah, when I really am a best friend, I'm over. Won't come with the song of Funda give me. The bonus, they're calling on. You're gonna do my connect.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba idale lephalamende lakwele Bhilitane lithi ukubotshwa kukankosazana Henrietta Rushwaya ezama ukususa igolide elizweni okungaphandle komthetho kutshengisa ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa ugcwele inkohlakalo
abehluli babikwa sebelobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi yezikhalazo zabo abathi basola umahluli omkhulu uChief Justice Lukumalaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.